Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Wola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuzivandlela 2021 ngoKit Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Zithuthibele iziphathamandla zikahulumende ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
The situation is very worrisome.
Sesithethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi.
Kulabanye abantu abathakazelela ukubhubha kwenkokheli kahulumende ebulawa yi-COVID-19.
Asikukhuthazi lokho njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Amapolisa achaya kabuhlungu imbongi elodumo.
Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinsikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi.
Zizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bethuke kakhulu abakhokhela uhulumende wakwaleZimbabwe kulandela ukubhubha kwabanye babo asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abahoza uhulumende ngokwenzakalayo besithi kulenkokheli yebandla leZANU-PF engalandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zikahulumende ezisanda kubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 zigoqela obephethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uretired Major General Sibusiso Moyo, obephethe uhlangothi lokuthwalwa kwempahla uJoel Bikimatiza, lobekhokela isabelo seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba. Abanye ababekuhulumende asebebulewe ngumkhuhlane lo ngowake wakhokela i-5th Brigade lohlangothi lwezokulima uPerenshiri, owayephethe uhlangothi lwezibotshwa uParadzai Zimondi, lowayephethe uhlangothi lwezemfundo uEnias Chigwedere. Kubikwa ukuba iningi lalabo abaphethe inhlangothi zikahulumende sebesukile emadolobheni bayahlala emaplazini nabo ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane le-COVID-19. Umoyo yena kukhangelelwe ukuba ungcwatshwa emathuneni amaqhawe e-National Heroes Acre ngolwesithathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu izolo ukuba umkhuhlane lo kawukhethi muntu, loba nje kukhanya engani seliphansi inani lababulawa yi-coronavirus.
The situation is very worrisome.
Sesithethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi. Kodwa ithemba lisasekhona njengoba sesibona inani lasebesinda kiwo seliqhubeka liqonga.
Once more beginning to creep up.
Udokotela Gary Shava uthi abantu kumele balandele isiqondiso ze-COVID-19 lockdown lalokhu okwethulwa yihlanganiso ye-World Health Organization.
Umkhuhlane lowo awukhethi muntu. Sonke sisengozini yalo mkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi kumele abantu bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Kudinga ukuthi sibili kakhulu abantu bazivikele ngokulandela sibili imithetho nalena ebekiweyo eyiyo evikelayo abantu.
Kulabanye abantu enkundleni zokuxhumana abahleka beqethuka ngokubhubha kweziphathamandla zikahulumende besithi le yindlela uNkulunkulu alungisa ngayo ezombusazwe eZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende ezinjengomnumzana Nick Mangwana zithi akulabuntu lokhu. UMangwana wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi umkhuhlane we-AIDS wathi ungena emphakathini akulamuntu owahleka omunye. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT.
Siyakubona okwenzakala kunkundla ze-social media ukuthi abantu sebejabulela ukufa kwabantu. Thina njengebandla le-MDCT asikukhuthazi lokho njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abafika phose amakhulu amahlanu 484 bahlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,000. Asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 21,377 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abafika phose inkulungwane 974 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Elisanda kuwamukela ukuthi uMathiza kanye loZimondi sebephiwe izicoco zokuba ngamaqhawe ezizwe seZimbabwe. Imbongi eludumo obhethi Dube uthi ushaye kabuhlungu ngamapholisa walimala. Udube uthi ushaye ebusuku ngeviki ephelileyo egijimela umkhosi womkhuhlane eVictoria Falls. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli zamapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ake sizwe uDube ekhuluma ngalolu daba.
Kwakungolwesithathu ngo-10:15 ebusuku ngezikhathi zekhefu ngangigijima ngisiya emkhuhlaneni. Kodwa ke ekuhlanganeni kwami labo amapholisa abasazange banginika ithuba lokuthi ngiphendule ukuthi okungenza ngihambe ebusuku ngigijima kuyini, bahle bangisukela bangitshaya.
Singathi kwamanje uthwani ngodaba lwakho uwakhuluma lawo yini amapholisa njalo lokuthi kuthiwe ukuthi laba bakutshaya ngobani?
Ngihambile ngale ngayakhuluma labaphathi bakhona ngoba ngahamba lapho engabotshelwa khona bangangitshela ukuthi ngobani abangibophile. Ngahamba ngakhuluma labaphathi bangale emapholiseni lokho kungakhanya ukuthi kungazi ukuthi abangitshayele ngobani. Bangibuza ukuthi ungababona uyabaqamba yini, ungababazini. Ngike ngiqamba umuntu owayegqokele ingwani egqoke imaski kusebusuku.
Uke wahamba yini esibhedlela babuDube njalo nxa uhambile uzwa njani emzimbeni khona manje?
Ngahamba esibhedlela kwathiwa ngiyekwenza x-ray ngihambile ngayenza namhlanje. Ngabuyela esibhedlela ngale kwathiwa udokotela usetshayisile uzabonakala ngomvulo. Sengilinde wona umvulo ukuthi ufike udokotela ayekutsho ukuthi ngilimele okungakanani. Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi. Inyawo lami lokunxele lukhumukile inyonga le, isandla sami sokunxele sakhumuka futhi lapha ehlombele, isandla sona ngikwaso lapha laso ngizibuhlungu ngoba bangitshaya lapha eceni kwesandla lomunye oyisithupha. Okunye njalo ukuthi nizalo hamisa ngaphi angikwazi njengoba ngitshaya ngabantu abazi umthetho. Abantu abangitshayelwe kabaziwa kodwa ngamapholisa, kutsho ukuthi ngivume ukuthi batshaya abantu ivele ikhona nanku bayafihlwa kabachazwa.
Ngibona ngani ukuxotshanisana nale ndaba leyo amapholisa angeke ungisize. Okusesemqoka ukuthi ngizame ukukhangela ngempilo yami uma ngingathola imali. Ngoba ngiyafuthela ngizahamba ngiyebuza ngale sibhedlela lesi private bathi ukuthi bangilaphe bangafuna malini bese ngizama ukuthi ngithenge leyo mali. Okunye kuzabonakala ngoba ngaxoxanisa lamapholisa njoba kawaziwa, ngixoxanisa labantu abale mvumo yokutshaya abantu. Kodwa ke mina icala lami kanjani ngilale ikho le fine ngayibhadala.
UObed Dube imbongi elodumo besixoxa laye ese Victoria Falls. Labanye abantu abafisa ukuba umongameli Joseph Biden wakwele Melika ancedise ukuguqula isimo sezombusazwe eZimbabwe. Ukulozulu okhononango kwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Bakhona njalo abathi akulalutho oluza kuquka kulandela ukungena kukaBiden esikhundleni sikamongameli lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Okwamanje uBiden useguqule eminye imithetho eyayifakwe nguhulumende kamnumzana Donald Trump okuqela abantu bokuza ukudlelana lamanye amazwe lokunye. Umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF ngomunye othandabuza ukuba uBiden uzakwenza ube lomehluko kunalokho obekusenziwa nguTrump kwele Zimbabwe.
Mina kangiboni lutho olungatshintsha ngokungena kukamnumzana uJoseph Biden esikhundleni xa sikhangele ubudlelwana bethu leMelika. I-foreign policy yabo indlela abayenza ngakho ayilani lo muntu, ayilani namaphathi abo khona ngale ilobu America phakathi and bama ngakhonokho. Sibonile uObama wangena secawa ukuthi songena umuntu omnyama kuzalunga, akula nto yatshintshayo. Ngakho-ke mina isifiso kuphela engilaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe lamanye amazwi nje iwabone as equals, isincedise from an innocent and equal position hathi ukufuna ubana basibambezele basiphushele phansi ngesikhathi sonke.
Umnumzana Tandeko Zinto Mkandla ukhangelele ukuthi uBiden uzozama ukuncedisa abafisa ukuthi kube lombuso obalulekileyo eZimbabwe.
Kukhanya ngathi umuntu olonanzelele onakekela amalungelo abantu. Sesibona lakhona ngapho ngeMelika ukhethe abantu bemihlobo phosa yonke esemelika ukubana bangene kunkundla yakhe ubuso singathi cabinet umuntu onjalo sikhangelele ukuthi asisize lathi lapha eAfrica ugophela leZimbabwe ukuthi ananzelele imbuso le encindezela abantu ayikhalimele ngendlela zonke enelisa ngazo ukuthi abantu kababuswa njalo.
Umnumzana Innocent Ndibali webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi kumele ilizwe leMelika lesule izijezu zenoto elazifakela inkokheli yebandla leZANU-P F.
Sicela thina ukuthi ubaba uBiden lo mama uHarris bekhiphe izijeziso lezo ezafakwa elizweni lethu iZimbabwe, njalo besebenze kahle lamanye ama-leaders. Ngibafisela okuhle, ngifisa ukuthi ipolicy ye-America itshintshwe eZimbabwe.
Ilizwe leMelika letesta inkokheli yebandla leZANU-P F izijeziso zenoto lesithi bephula amalungelo kwaZulu njalo liyehluleka ukuqhuba ukhetho ngemfanelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Silongangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Italy House of Representatives likhangelwe ukuba kunsukwana ezilandelayo lizahambisa edale leSenate kwelemelika ingwalo ezijulileyo ezimumethe amacala okumele etheswe owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okuthi watshotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress mhlaka 6 Zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi abantu bafika phose izigidi ezilikhulu 99 million sebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala belegciwane kule COVID-19 kodwa bedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million babulawa ngumkhuhlane lo. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sicoxa lembongi
Nyongolo. Nyongolo silo samahlathi, inkunzi yempondo siluchayachaya ethuza ibheke empumalanga yaswela umlingane. Umaviki wavika uhlamvu lwezigwagwagwa zamabhunu labengxenye basala bekheqwa ngezansi. Mkhulu nyakwesaba ungangendlovu wena mqabu konyongolo kankomo.
Ake sizwe ukuthi igama lakhe mbani.
Igama lami nguMartin Mlilo. Ngiqale umsebenzi wokwenza inkondlo ukuba yimbongi ngomnyaka ka-2018. Lumsebenzi ngiwenze ngoba ngifisa ukuvuselela ulimi lukamthwakazi. Nginanzelela ukuthi ulimi lwethu soluyinhlaka yotshani alusaziwa.
Qhubeka ngenkondlo yakho Mlilo.
Maphunyoka bemphethe wajika walikhehle linganambitheke emehlweni omuntu kazana. Umatitwa dida bafo babuzana bathi lo umfoko bani ogeza ngentelezi, kanti cha ikuhlakanipha kukabheja sengoma. Yebo umkhulu Joshua Mqabu konyongolo kankomo ngangamathunzi entaba ihoko inkunzi yomnyembezi siphinde sakhonya sesaba mfo kanyongolo wangena ihlata ababethelene ngogagu langegcobo igcwele izilwe ingwele ngwenyama zive zingazivula zazo wena wama waqina njengomfazi womithi intaba yebubi.
Kuqakatheke kanganani ukuvuselela ulimi lwesiNdebele?
Singavuma abantu balulaqaze lulahlwe sanyongo yenyathi. Ingakho ngangena ebumbonini ukuze ngivuselele ulimi kwamthwakazi. Kanti futhi njalo kulohlelo engulusungulileyo ngalwethi igama ngathi isichazamazwi. Ngenhloso futhi njalo yokuvuselela ulimi lwethu thina abakamthwakazi.
Qhubela ngenkondlo Mlilo.
Wangena ihlathi ababethi liyinqaba kamsisi wena waliphundla kungelulo ubhongelwa izilo zomango ezeyazala iZimbabwe. Amazwi akho asaphile emphakathini akhumbuza uluntu ukuthi luhlale ngokuthula langaxolo.
Ulusungule nini uhlelo lwakho lokuchaza amazwi?
Ngomnyaka ka-2020 lakho futhi ngemva kokunanzelela ukuthi ulimi lwethu nxa ngabe singasazethasanga umlando okanye ijogwe lokuthi siluvuselele lunganyamalala lutshone phansi komswenya. Yingakho ngikhetha ukuthi ngenze inkondlo
kati futhi ngiqale lesichaza amazwi uhlelo lapho engichaza khona amagama ahlukileyo agoqela nginikeza umzekelo agoqela amagama afana lokuthi amasesidwaba ukukiyeza wonke lawo magama ngamagama angasetshenziswa kakhulu esizweni sikamthwakazi ingakho ngisungulela uhlelo lwesichaza amazwi.
Siyabonga kakhulu Martin Lilo imbongi esathuthukayo. Qedisa ke inkondlo yakho kaJoshua Nyongolo Nkomo.
Khozu lwamafu olwandiza mhla iqhudele nentumbalo lakhuza lungaphezulu amazwi alo zinhlendla saphila lalamhla lokhu Nyongolo oncinde endengezeni sikamafuyane umama wesizwe uyibekile induku ebandla mdala wethu idela kubusa ngabomo abanye ubukhosi bekugxozela indenda wena wathi kungenani uhlango lunsundu lukhululekile limani bantu abamlifuya zigubuzele izigcawu akusuye umathanda ukubukwa njengesidlodlolo lala kahle Nyongolo uyibekile induku ebandla utsho mina umlilo uJamatani impangela inyoni engahlelwa khanda isahla sikhulu somngomangoma lesi sesihlula bakhona ntaba kayibhodwa ibhoda kunetha imvula yesichotho ngikatha kayingena endlini yangena endlini abantwana babo lenkaba ngiphume enkaya egwela utshena shimelo.
Sikesizwe ezokholo lwesiKristu silontukameli komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sinti Mkandla. Uziphatheleni mfundisi?
Ngiyishona njani izihlobo zenkosi ezithandekileyo ndawo ngendawo lapho elikhona sithemba ubana uNkulunkulu uligcinile ululondolozile ikakhulu labo abafaka uNkulunkulu empilweni zabo phakathi kweziphepho lezi sihlangana lazo asikufakeni konke uNkulunkulu simfake empilweni zethu sitsho sithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu njengoba sibalile kuleli yasondela edlulayo encwadini kaJakobe isahluko sesine indima yeshumi nantathu sisiya endimeni yeshumi nesikhombisa siqhubeke ngayo ke lindaba kodwa ke ngithanda ubana namhlanje sikhale u-16 lo-17 uthi uJakobe kusona leso sahluko kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu kumbe ngokuzigqaja kumbe ngokuziqhenya kwenu konke ukuzigabisa uzigqaja uziqhenya kwenu okunjalo kubi be-17 ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye baningi abantu abangene ku-2021 abanye bathi bangene ngamandla abo bangene ngamasu abo bangene ngobu uchopho babo ngobana bahlanganisile njengoba sengendoda yokuhlanganisa bahlanganisile impilo yabahambela kabatho ukuthi bahlanganise ini lani ngokubana izinto zakhona zimbi ezishaqisa umzimba abanye baze baqambe bahulule lamangalo uhlaza uze umtete aluba isimi uzivane ngabe kakwenzanga lokhiyana siyabona sizwe sibale silandele okwenzakalayo okunye siyazibonela ukuthi yebo kambe lokhu ngabe kulobu uNkulunkulu phakathi kulobuhle ngobana kusiza abantu ngendlela esegcekeni kanti okunye nje sibona abantu besenza izinto kungakhanyi ukuthi vele benzani lasezinkonzweni ubona benikela imali ezinkulu okungazakaliyo ukuthi zivela ngaphi ezinye kazibusisekanga ngisho kangitsho ukuthi abantu banganikeli ukunikela kuyinto enhle kodwa kasinganikeli ngezinto ezisukela ebubini benhliziyo zethu senzeni okuhle kusukela enhliziyweni yethu ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye kuningi okumele sikwenzele imuli zethu imindeni yethu abangane izihlobo umphakathi esikwaziyo ukubana lokhu kuhle kodwa bakhona abantu abakwaziyo ukubana kumele benzeni kodwa bakhethe ukwenza okubi ngesikhathi sobunzima siyabona empilweni zethu ngike ngathi ngilandela nje olunye udatshana oluthize ngabona kusilela ulutho igasi le eyokuphela kuyabheka ebithengwa ngemali ekade engathi iphansi abantu basebebona abantu bedubeka bayikhweza yakhwela yahlala ngale kwamaqaqa ngenxa ukuthi lo muntu ngenzi ngenhliziyo yakhe ukhangele wabona ukudubeka kwabantu wasefuna ukuthola inzuzo ngokuhlupheka kwabantu bakhona labantu abanye abafuna ukuthi amagama abo abe makhulu ngokwenza okubi abantu belala bengadlanga yena adle azaphosele lezinja abanye bafisa ukuthi le mithi le ezokwelapha isizwe ngabe kwelatshwa bona lemuli zabo okubuhlungu ukuthi okuningi kwalokhu kwenziwa yilabo abakhangelelwe ukuthi ngabe yibo abenza ngcono abazithi bangabakhokheli babantu ngakho waziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye ngo-2021 asikhulekele nkulunkulu sifundise ukwenza okuhle sibalekele ukwenza okubi kwabanye abantu hlalela sikhula manje uzobona phakathi amen.
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iqembu leHighlanders Football Club likhangelwe ukuthi lizakwenza ukhetho oluqakathekileyo ngoNhlolanja. Uzakhethwa umgcini sihlalo, unobhala jikelele kanye leyinye inkokheli. UJohn Bert Sibanda ukhangelwe ukuba uzanqinqilana kukhetho lolu loKenneth Mhlophe, umgcini sihlalo weqembu leli. Sebeqalile ukukhankasa ababili laba. Ake sizwe uSibanda exoxa ngodaba lolu.
Okwenze ngangena kumkhankaso ukuba ngu-chairman weHighlanders kubana ngicelwe ngabantu ukuthi ngingene ngibalungisele iqembu labo ngoba babone lingasahambi kuhle. Bacela ukubana iqembu labo liranwe ngendlela abayifunayo.
Uza lenzelani iqembu leHighlanders Football Club nxa ukuthi ungangena esikhundleni lesi?
Abantu beHighlanders bengangibeka ukubana ngibe ngu-chairman wabo abamfunayo. Engizokwenza kuqala ukubana iHighlanders ngilungise ibe iqembu lebhola eli-world class football team. Kumele sibe le-junior police e-South, i-junior police e-academy, sibe le-qembu elidlalela ukuwina ama-trophy, i-championship, ukuze abantu be-Matheland babe lento abagwaba ngayo, that is iHighlanders, ayiba yiyo into abalayo.
Kambe iHighlanders iyangaphi, njalo bona ngazani wena ungayifikisa kuzinga liphi?
Okwamanje abanikazi beHighlanders bathi kababoni lapho yakhona, yikho becele ukubana ingene iHighlanders ngiyenze vele ngibisele lapho ebivele khona. iHighlanders nxa sikhuluma ngefootball of Zimbabwe sinumber one team. Akulenye team esingakhuluma ngayo ngaphandle kweHighlanders. Singakhuluma amanye ama-team but Highlanders is number one. And abanikazi be-team bathi bacela i-team buyele kubanikazi, which is the supporters, the players, ukuze iphumelele kulokhu ekwenzayo emidlalo yebhola. Sibe sesisithi lokho okunye ngaphandle kwemidlalo yebhola sesikubona uma yona inqoba iyo ephuma kukho konke okwenzakalayo ebholeni.
UJohn Fred Sibanda, umlandeli weqembu leHighlanders, ofisa ukhethwa ukuba umgcini sihlalo weqembu leli. Sizaxoxa loKenneth Mhlophe ngeviki ezayo. Okwamanje soku isikhathi sohlelo lwabatsha.
lingale tshwana njani izilukanda bamtswaka zomuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Wobe namhla kuhlelo silomlu J umculi womdumo wehip hop olengoma ezikhangela ukuhlangana loZulu okugoqela ukwephulwa kwamalungelo abantu ukuthuthukiswa kwabatsha lokunye okuchiyeneyo singakaxoxe lomlu J asizweni ingoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi safe uyabuza umlu J uthi are you safe
tell me, she's safe. Hey, that show that homie cop up, looked away from him. Now I guess he can't use it, but just for speaking up. Homie, did you safe? Tell me, is you safe, yo? Is you safe? Tell me, is you safe?
Ingo make him look safe. Mlu J, niya kwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi mayelana ngengoma yakho safe.
Ngiyabonga kakhulu ngoku-invite kule show yakho Mike. U-safe yingoma ayikhuluma ngento eziningi. It was me ngibuza abantu ukuthi are they really safe. Ingoma ngesikhathi esayenza ngaso bekunama hashtags amaningi ekade trenda online. Kubona kusenzakala izinto ezimbi ku Nigeria, here in South Africa and in Zimbabwe. You see all those Zimbabwean Lives Matter hashtags.
Wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumele akufunde.
Le ngoma ongakhangela ikhuluma ngento eziningi ezenzakalayo. Ungalalela ivesi lokuqala bengisho ngisho ukuthi they came to his crib early in the morning so they could find him sleeping. Abantu abaningi manje we tend to talk a lot of things ku social media while least we don't know ukuthi safe or asikho safe. To abantu abalalelayo kwamele siqale sizibheke ukuthi sithini phambili kwabantu ngoba thina where I'm from I can't just say anything noma yini about Zimbabwe or leading party. Ngingakuthola it was us basically saying ukuthi people must be safe.
Ayi siyakuzwa Mlu J uthi abalaleli bazwe ingoma yakho kancane bese siqhubekela phambili nalingxoxo. Ingoma kaMlu J uyabuza phela uthi are you safe? Mlu J ngiyabona ukuthi ule ngoma entsha esanokuphuma Hills. Awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma.
Hills, it was just me nje a song addressing abantu be realize gabeni engihlala khona. Ngihlala eHillbrow. So i-shortcut kaHillbrow we always say is Hills. Abantu abaningi futhi i-Hillbrow bayisaba, bayikhuluma kabi yet bengahlali khona. So it was just me talking about i-Hillbrow kakhulu nokuthi siyenzani i-Hillbrow abanye sivuke ekuseni siphandele imndeni into ezinjalo.
Hayi silukandaba liyamuzwa umlu J asizweni ingoma yakhe Hills.
I'm from the hills, check my heart. Straight up I'm gonna get it, I'm close. I'm from the hills, check my heart. Straight up I'm gonna get it, I'm close. I'm from the hills, check my heart. Straight up I'm gonna get it, I'm close.
Ingoma kaMlu J Hills. Ayi Mlu J isikhathi sesisiwe kumangoyi bafo gciba lingxoxo.
Abalaleli abafuna ukulandela umculo wami bengawuthola worldwide digital stores, bawuthola ungahamba usetshe ukuthi Mlu J ku-Google izovela, zonke izingoma zizovela.
Ayi siyakuzwa, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo isikhathi yiso sesisiwe kumangoyi. Zilukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sidibana njalo uhlelo lwe The Connection ngolwesibili 8-9 p.m. Zulukandaba. Olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Wobe. Mthokozo muhle zimpapo muhle. Bye bye.
Straight up I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Straight up I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Straight up I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Zithithibele iziphathamandla zikahulumende ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabanye abantu abathakazelela ukubhubha kwenkokheli kahulumende ebulawa yi-COVID-19. Amapolisa atshaya kabuhlungu imbongi elodumo u-Obert Dube. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesayo keeps doing city. Asana next day was 6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.